kungani ikhisimu siyalonyaka isijumile njengoba akulandleko akulalutho la umlimo ungani la sesiphuzile ngoba izulu belingekho abantu kade bengakalimi ekuqalisa khona beqalisa ukulima kathesi so akulanto vele ebambekayo esingathi singathaba kakhulu ngeChristmas yalonyaka ngaphandle kokuthi abantu babesebesemasimini abaningi bagijimile baya emaphandleni kathesi ukuthi babone ukuthi bangayenzani kodwa asimelanga ukuthi sikhohle ukuthi iChristmas yisikhathi esokupha isikhathi esokubonga isikhathi sokuhlangana lezimuli sijabula esikhathi silesikhathi singabonananga sesibonana ke sithi mehlo madala kuhle sibe lokuhlanganyela ngezimuli yesigaba uNkulunkulu asibusise uNkulunkulu asenzele okuhle siyabonga
ye kodwa vele ungathi ikhisimusi kuyini nxa ungatshela abantu sibekwenza ukuthi bakuzwisise
ikhisimusi yona ngokwayo njengoba ngitshilo it's a spirit of giving njengoba yena uNkulunkulu wasinika indodana yezele yodwa so ikhisimusi kucelebrator ukuza kukaNkulunkulu phakathi kwethu ikosi sithi nkosi lathi Emmanuel uNkulunkulu uphakathi kwethu siyabonga sibili ukuba khona kukaNkulunkulu phakathi kwethu ikakhulukazi abenkolo yesikristu bayakholwa ukuthi khona yiso sikhathi uNkulunkulu wabuya wahlala lathi njengomuntu wafa wazi wachiya wayezulwini so umzekeliso yikuthi uNkulunkulu wasinika uyapha lathi kumele selule izandla siphathisane labantu bekayo siphathisane ngabaswelayo siphathisane ngabalezidingo ezithile sitshengisela umusa lothando olukaNkulunkulu
ye kodwa nxa abantu beswela kangaka pho labo abampofu-ke baphathwa njani
yikho kule nkinga khona ngoba bena abaningi siyabe sikhangelela ukuthi uhulumende uzabananza njengoba yena ule ndleko kanti-ke akula muntu onanza abagogekileyo leziphofu ngenxa yokuthi khona kungani vele abantu abalawo uzelo ukuthi abanye bayadubeka yikho kule problem yethu khonapho ikakhulukazi thina ngapha esiNdebeleni abaningi vele abasemaphandleni akula noma uhulumende wabafinyelelayo obananzayo kulukhulu abantu abadinga uncedo iye problem esilayo khonapho uNkulunkulu asisize ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke.